very, very good night.
Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 28 ngombimbitho 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olomukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi uzagumula izisebenzi zakhe. Silengxoxo lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi. Udaba lwepulazi lemaleme lokhu lusiya phambili. Sizalethulela osekwenzakala ngalolu daba. Kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane lamhlanje sithi qoki esilobela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uzagumula ezinye zezisebenzi zakhe ezibikwa sezifika phose ingxenye yesigidi esisodwa ihalf a million. Inani lezisebenzi zikahulumende leli litshayisa uhulumende ngekhanda ngoba engelamali yokuzibhadala. Kunyanga ezimbala ezedlulweyo uhulumende useguqule amalanga okuhola esenzela ukuthi enelise ukubhadala lezisebenzi. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomkhokheli womanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi iApex Council umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uhulumende kakasitsheli ukuthi ufuna ukugumula izisebenzi. Esikuzwayo ke ukuthi sibala emaphepheni silalele emaradiyweni ukuthi uhulumende ufuna ukugumula izisebenzi. Kodwa thina ke njengama representatives zezisebenzi zikahulumende lapha iApex Council ngabala sitsheli khonoko. So sesiqalisile ukuthi sikhulume ke ku-National Joint Negotiating Council. So nxa kunjalo kungaba kuhle ukuthi uhulumende asitshele nxa sisenza inhlangano ye-National Joint Negotiating Council, basitshele kube sobala ukuthi kanti nxa bekhuluma lokuthi sebefuna ukugumula izisebenzi bafuna ukuhambisa njani. So silokho simelele ukuthi kumele basitshele, singaphongukumelela ukuthi sikubale emaphepheni.
Kodwa-ke lina lilubona njani udaba lolo?
Hhayi, okuqakathekileyo phela yikuthi sibekwazi ukuthi nxa befuna ukuthi bakuyenze bafuna ukukuyenza njani. Asikaboni, asikabikwazi ukuthi abafuna ukuthi bakwenze yikuyini, bafuna ukugumula njani, ngaphi ama-ministries babone njani, ama-surveys, ama-headcounts abakhuluma ngawo ahambe njani, ama-audits ayenziweyo ahambe njani. Kuzamele ukuthi sizwe ama-results angikhona ukuthi sizwe ukuthi abantu abafuna ukuthi abagumule yibaphi, kuyenzela ukuthi lathi silungiselele sibatshele nathi ukuthi okumele ukuthi kuyenziwe yikuphi.
Mase sikhangela-ke iholo kuhamba njani?
Hayi, uholo bayabhadala sibili ngesikhathi, ngoba ansho liyakwazi ukuthi laphana bashintshe izinto eziningi, ama-dates antshintshiwe. So khathesi ama-dates wona lawo ukhanya bayawalandela bayabhadala imali abantu bayazithola emabhenkini abo. Into ezikhanya ihlupha khathesi ukuthi kukhanya angani sebe thatha isikhathi ukuthi babhadale ezinye izimali ezikuma-deductions abantu, kodwa uholo sibili lokho bebhadangelandela amadebi.
Lo-ke ngumnumzana Richard Gundane, umkhokheli wenhlanganiso ye-Apex Council, ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseGweru. Kunjalo nje uhulumende ubikwa esethumele izisebenzi ezibikwa zixwayisisa ukuthi mangaki amatitshala ezikolo. Siphinde saxoxa laye umnumzana Gundane njalo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
So esikumeleleyo ke thina njenge-Apex Council, njengema-representatives ezisebenzi zonke, singabe simeleleke ukuthi sizwe kibo ukuthi impumela yohlelo lolo njalo yabe imenjani, njalo ukuthi kutshona kusisebenzi.
Sesike sabona ngeminyaka edluleyo ukubana nxa besithi kulama-ghost workers kukhanya beyabe besebenza kwezinye ingatsha zikahulumende,
hathi otitshala lina lithini ngakho bengabe khona yini ama-ghost workers kobatitshala
angiboni ukuthi u-ghost worker engutitshara engabe evela ngayo esikwaziyo-ke ukuthi nxa amatitshara engena umsebenzi ukuthi baye bengena umsebenzi ukuthi bathathe isikhundla esichiywe ngomunye utitshara ngoba uyabe echiye umsebenzi nge-retirement njalo engxenye uyabe etransfele engxenye uyabe efile so kasibone ukuthi otitshara bangaba ngama-ghost worker njani esiyake sikuzwe esikuzwileyo ngeminyakeni edlulileyo baze bayenza uhlelo olunjalo olukubala abantu ama-ghost workers siyawazwa evela kwamanye ama-ministries so kuyabe ngathi sesimelele ukuthi sizwe ukuthi imphumela yohlelo lonalelo ukuthi iyaphuma njani ukuthi i-information yakhona izasetshenziswa njani kodwa kubotitshara angiboni ukuthi kungaba lo-ghost worker ngoba xa sikhangele siyabe sidinga ukuthi otitshara babe khona babe baningi babe lama-qualifications abo ahambelana lokuthi kumele ukuthi bafundise so siyabe sikukhangele vele ukuthi siyabona ukuthi otitshara bayashota xa sikhangele ama-subjects afana nalabo-maths nama-sciences
lo ke ngumnumzana Richard Gundane umkhokheli wenhlanganiso yomanyano Apex Council ubekhuluma le studio 7 ecingweni esegweru Udaba lweplazi lemaleme eKhezi olwalungathi seluphelile seluvukile njalo Izolo owathatha leli plazi phansi kohlelo lokwaba kutsha umhlabathi umnumzana Rodney Mashingayitse osebenza emahofisini kamongameli esebenza elipholisa lensitha ele-CIO use umnini walo umnumzana Peter Cunningham emthethwani ndaba esithi ufuna iplazi leli njengokuphiwa akwenziwa nguhulumende. Kodwa kumaviki amabili adluleyo umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko watshela izakhamizi ukuthi leli plazi eliphathisa uZulu wesigaba seKhezi ngezifundo isonto lendlu zokuphumulela kalisoze laphiwa muntu. Sixoxe lesakhamuzi seKhezi umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sina njengezakhamizi futhi siqhubeka sifaka i-political pressure ukuze i-politics yenze lawa yiwo futhi ayakhanda imithetho so-ke singafaka i-political pressure eventually ama-politicians azabona ukuthi umthetho lowo kawulungisiswe njalo enye into ekhona ngodaba lolu yukuthi kunohlupho lokuthi akulamehluko phakathi kwebandla le-ZANU PF ne-Land Committee so-ke umuntu onjengomashingayithi uvele la uyahlala ku-Land Committee ezirepresenta ama-CIO labantu bakhe bona banesesibaqamba odube bayahlala ku-Land Committee so-ke khonokhana yikho kwenza kungabi fair ngendlela okuhanjiswa ngayo ukuphanana kwakhona amapulazi uzathola ukuthi abantu abanjengathi kade sabhalisa khonaphana ekhezi kasiphiwa lawo mapulazi kodwa kuyathiwa bona abo abahlala khona kulendi komithi abayibo bangamalunga elelo komithi so yikho kule problem khona siyakwazi kodwa esikutshoyo yikuthi leyo offer letter iyariveseka uminister nguye ufuthi olamandla upolitician nguye olamandla ukuthi akhansele leyo offer letter kamashingayithi
manje sikhuluma nje kunjani kumi njani abantu sebabuyela yini eplazini njalo kumashingayithi umi ngaphi ngalolu daba
sikhuluma kanje abantu sebabuyela sewaqaliswa futhi imisebenzi eplazini kodwa sisebenza sisazi ukuthi umashingayithi angaphenduka ethwele ngoba ulokhu ethwele amaphepha
lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda isakhamuzi seKhezi ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 5940 la ku 15455 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku internet ku Kelly ethi www.studio7news.com. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oliphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa ngendlala ekhangelelwe ukumemetheka elizweni ngenxa yokuswelakala kwezulu eleneleyo. Ecingweni silomnumzana Maqhawe Moyo isiphathamandla sebandla lezano PF njalo eyisakhamuzi sesilobela kuward 20 esebenzani. Siyakwamukela kuhlelo mnumzana Moyo.
Hayi siyamukela president Khulengapha.
Hayi siyaphila. Abesilisa liphathisana njani labesifazana ekuseleleni imuli ngesikhathi esinzima kangaka ikakhulu khona ngapho emaphandleni.
Uyabona njengalapha emaphandleni udaba lakhona lunzima. Ngoba singakhangelisa emadorobheni sikhompele lemakhaya. Emakhaya omama ngabantu abathethweyo bazehlalisa emakhaya ngumuntu olindele ukuthi ahlakule ayidingi. Abuyazobasa umlilo. Akula enye indlela abangathi bayenze ukuthi baziphaphise bencedisana labomkabo. Ngabantu abathathwa ukuthi bahlale emakhaya uzabegcina imuli. Okwaseuyabe selindele ukudla abona ukoro uthi wenza njani uyangena ebhalwini aziyobula insika. Kabe sekhamisa umlomo esebhalweni babo zabuye ehlanzela emlonyeni kamama ukorelwane ngomama. So abafazi angibathethisi kodwa ngendlela esiyiyo yona bafana nalezo zinto. Obaba bazizizi abantu abanye baphume lezibalele ziyana bayekhona benatha ngalo utshwala bedakwa. Omama ngapha belindile besithi obaba bayedinga imali. Kanti bona labo kalo utshwala bazuza leyo mali kayenyeki ukuthi bakwanise ukuthi bathenge ukudla ngoba kathesi sikhuluma umvuzo ithengwa. Bathenga ukudla, babhadala i-school fees, i-school fees sezikhwelile. Into nje eziningi zonke amabhuku esikole adingakala ukuthi umzali yena lo omunye ayenze into ezifana njengalezo. Kanti engingakukhuthaza ukuthi omama njengabobaba sibavumeleni ukuthi labo babe lemisika kumbe bathengise imbhida kumbe bathengise izigqoko emisikeni ukuze labo bazuze babe lebuye izuzo ababuya nayo ekhaya sihlanganise sesigcina imithi.
Sibuyele laphana emuva elithe omama sebetshona bona bengenzi lutho kodwa siyananzelela ukuthi emaphandleni kule misebenzi yezandla.
Ya so kuyathiyana kulabo mama abanye abayenza nje ama-group bekhipha behlanganise izimali njengamadola-dola sebethenga inkukhu befuye inkukhu leziyana sebezazithengisela mbe amatitsha lababalisa ezikolweni. Bebathengisela inkukhu ukuthi labo njengabomama babe lokunye abakwenzayo ukuthi bakwanise ukugcina imuhle. Okuyikuthi uhulumende ufanele akhuthaze ukuthi kube lenhlelo eziphiwa omama ukuthi bazenzele labo behlezi ngemakhaya. Zona lezo nkukhu balutshala bakwanise ukuthi bazuze lelo dula bathenge lezo nkukhu bahlanganise sebezazikhulisa-ke basebezithengisa.
Kodwa singathi laba abahleziyo labo benza umsebenzi omkhulu yini okugcina imuli okusebenza emasimini kuqakathekile abakwenzayo.
Umsebenzi omkhulu kakhulu khumbula ukuthi obaba baphuma ekuseni baze bayebuya ilanga litshona. Umama nguyosele labantwana ukuthi badlile nomama uyabephekile. Nokubagcina nje ukuthi abantwana bakhule bengabantwana abalomthetho abalalela emakhaya umsebenzi eyenziwa ngomama labo. Ngibona ngani njengabobaba thina yona leyo msebenzi wangomama kasiwunanzeleli kakhulu ukuthi ngomsebenzi owenziwa kuzokuthi uzubabe sithi mina ngithole emsebenzi nomthona uhlezi lapha. Kanti la utshona esebenza ukwenza abantwana ukubaphekela baze bakhule bafika leso stage.
Abaningi bagcona ibandla lezanu PF ngokwehluleka ukuvuselela umnotho welizwe. Kubona ingani lokhu kulokwenza lo hulumende lezombusazwe?
Uyabona nxa sesikhuluma ngezepolitiki kuningi engingathi ngesikhiwa ngama-sectors to do with the politics. Ungenza ukuthi wena uyi-president kube labantu abasebenza against you to sabotage imisebenzi yakho oyenzayo. Kube sekuzokuthi ukuthi kusenzele ukuthi kusasebe sekuthiwa hhayi umuntu lwana uyehluleka. For example njengo-president Arajim Mugabe uyalwisa ukuthi asebenzele isizwe seZimbabwe. Uzathola ukuthi kulabanye ama-ministers abaxotshiweyo uJoyce Mujuru Didi Masimusasa. They were working against ama-efforts eka-president Robert Mugabe lama-policies kahulumende ukuthi uhulumende athuthukise abangomama. Kulabanye abantu abahamba ngaphansi besezi-corruption. Okunye ngama-sanctions achayela ilizwe leZimbabwe ukuthi lizuze izimali kwamanye amazwe lincediseke ukuze lithuthukise umnotho. Ngezinye izinto ezenza ukuthi uhulumende ehluleke ukwenza izinto zakhe. kulomunye abe sefuna ukuthi again mileage ngokuthi abophi isandla sakasinyeni ukuze ukuthi abantu besebesola ukuthi liyambona uyehluleka kanti umuntu uyabe nezifiso zokuthi enze lokho.
Kuyezwakala, sibongile ukuxoxa lawe imali apha ingxoxo yethu.
Hayi, sibongile mama.
Lowo ngumnumzana Maqhawe Moyo, isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo eyisakhamuzi sesilobela kuward 20 esebenzani. Lithiye indlebe ngomgqibelo ozayo ukuze ilizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami owenu uSithandekile Mhlanga.
Sibonge ke uSithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Njengokutsho kwakhe ke thiyani indlebe ngeviki ezayo kuhlelo lunye. Jaitira esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi, ingoma ethiwa yona It's a Summertime. Singakehlukani ke sikhangele bezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Uhulumende uthi uza kugumula izisebenzi zakhe. Udaba lweplazi lemaleme lokhulu siyaphambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande. Lilale.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.